So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 23 kuLwezi 2023 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umthethandaba we High Court kobulawayo namuhla unqume ukuthi umeli wabulilima edalela eParliamente umnumzana Dingo Moziphuthi waqilibezela ukukhetho olusanda kwedlula, ngakho kumele kwenze ukhetho olutsha kulesi sigaba. Ikhansili yeHarare isihlela ukuba kusungule uhlelo lokubopha abaphila ngokuthengisa abasebenzela emigwaqweni lendaweni ezingekho emthethweni. Ikatha ithi ukukhululwa kwabathunjwayo empini ye-Israel leHamas kanye lokumiswa kwempi okwesikhatshana kulakho okwenziwa namuhla kulandela ukulotshwa kwesivumelwano sokukhumisana umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethandaba we-High Court kobulawayo namuhla unqume ukuthi umeli wabulili mayedalela eParliamente umnumzana Dingo Moziphuthi waqilibezela kukhetho olusanda kwedlula, ngakho kumele kwenziwe ukhetho olutsha kulesi sigaba. Uphuthi ongumsekeli kamphathintambo obona ukuhanjiswa kwembiko wamangelelwa ngowayencintisana laye owebandla le-CCC unkosikazi Bekezela Maplanka, yena otshele inkantolo ukuthi uPhuthi wethusela abantu esithi bazawubulawa bengekela ukuvotela yena leZANU-PF. Umahluli wedale ulaye izekhi ukuthi yenze ukhetho olutsha ebulilima. Umnumzana Phuthi yena ongazange aphikisele ludaba emthethwandaba kumbe ukuthumela amagqwetha utshele iStudio 7 ukuthi akazi lutho ngalo. Sixoxe lo nkosikazi Maplanka, yena othi usemelele ukhetho lwe-by election.
Mina ngiyabonga kakhulu njalo ngiyajabula ngalesi sinqumo, okuthi khona vele ekuqaliseni kwakungayenziwanga izifiso zabantu, ngoba uDingo Moziphuthi watshontshela abadala ukhetho lwabo, wayenza izifiso ezanelisa umoya wakhe nothi ezanelisa umde umphakathi wobulilini. Ngokunjalo-ke mina ngithokozile kakhulu ukuthi sesizabuyela futhi ukhetho lolu luqalise kutsha, abantu bebulilima ukuze labo bathole ukuthula, bathole ukuthokoza njalo.
Kahle kahle lithi walutshontsha njani ukhetho, belilobufakazi bani enkantolo?
Ye, besilobufakazi bokuthi ngelanga lokuvotwa elamhla ka-23 August okwenzakalayo yikuthi uDingo Moziphuthi wayenika abadala ukudla okwakuphekiwe kuma-polling stations number 2. Kwakunamathebuli awefazi ayebekiwe within 300 meters. Number 3, uDingo Moziphuthi wayenabantu bakhe ababe intimidator, besesabisa abadala, bebatshela ngokuthi bangavotela eyinye iphathi engasoZANU-PF bazabulawa, banyamalale, bathisele imizi kumbe bengaphiwa lokudla. Okunye futhi ngi-eda phezu kwakhona lokhu engutshoyo, isimanga saba yikuthi indawo ye-constituency eyaba lama-assisted voters angu-1,800 and something, almost 2,000 assisted voters, kwathiwa ngabantu bonke labo abangakwanisiyo ukubhala lobukubahla.
Siyabona ukuthi isinqumo lesi lokho okuthiwa yi-default judgment, okuphiwa nxa umuntu ekelile ukuya enkantolo, uba buphuthi kazange avele ngitsho lelangelilodwa.
UDingo Moziphuthi kazange aphendule ngitsho langelilodwa esiyamukele amasamanisi, okutshengisa ukuthi kazange ahloniphe umphakathi wekulilima, njalo kazange ahloniphe umthetho weZimbabwe.
Kodwa amasamanisi afika kuye ngoba sike saxoxa laye wathi kazi lutho ngalolu daba.
Hayi, amasamanisi afika kuye sinamaphepha wonke nokusayina asayinelwa, akulalutho olutshengisa ukuthi uDingo Moziphuthi kazangamukela amasamanisi. UDingo Moziphuthi wamukela amasamanisi, kwabhalwa phansi ukuthi wamukela amasamanisi kwasayinwa. Njalo nxa sasingamtholanga bathi zadinga futhi indlela yokuthi azathola amasamanisi. Amasamanisi wayamukela, uyakwazi ukuthi wayamukela.
Ngitsho legqwetha lakhe kazange athumele igqwetha ukuthi lizomela enkantolo.
Hhayi, bekungalagqwetha lakhe. Bazane vela zishuphe okuziqiniso lokuthi konke esasikutho esakubonayo ngamehlo wethu sakufakaza sakuhambisa emthethwandaba kwakuliqiniso okuthi watyontshela abantu ukhetho abantu bebulilima badanile kakhulu bazibona bengabantu abanyindezeleyo bokuthi bakhothelwe ngumuntu abangazange bamkhethe.
Unkosikazi Bekezela Maplanka ngwancintisa kukhetho lokudinga umeli webulilima ePhalamende emele ibandla le-TRIPC. Izakhamizi endaweni eziningi zenyakatho lezansi emaNdebeleni zikhala ngokuthi seziphelelwe zinkomo ngenxa yendlala. Eziningi zazo ziyachuba ukuthi ezinye ziyabanjelwa edakeni emadamu asesitsha lapho zizama ukunatha. Izanusi zomkhathi zithi izulu lizasilela kakhulu eZimbabwe lasemhlubulweni wezansi ye-Afrika lonyaka ngenxa yesomiso esilethwa liyezi le-El Nino. Isakhamuzi seJuchume ePlumtree umnumzana Difa Dube uthi usefele zinkomo eziyisithupha.
Okwalumnyaka kwabunkomo kunzima kakhulu, kunzima sibili kakhulu ukuthi imbola ingathi iningi lethu kuza sishiya sesiphethe imikhuhlane yezinhliziyo leminye imikhuhlane eminye esingayaziyo ngenxa yokucabanga kakhulu ngokubona inhlekelele oyibona isenzakala idaleka phambi kwakho yokulahlekelwa izifuyo. Izifuyo njengoba sazi ukuthi izifuyo yiyo amabhenki esiwathembileyo kakhulu ensukwini zanamhlanje, kodwa-ke nxa ubona kujabalala phambi kwamehlo wakho kungela solution ukuthi ungenzani kuba yinto enzima kakhulu. Ngoba nxa ubona ulahlekelwa izifuyo ezifika kubo 6 ngesikhathi esisodwa and njalo nxa uthi usakhangela isimo akula nto etshengisayo ukuthi mhlawumbe kuzabe nobubelo noma ukuthi ungatshintsha isimo maduzane okuthi sasene-possibility ukuthi njalo inani selingabuya liqhubeke njalo likhuphuke kulelo selivele selikhona. Isimo sibi kakhulu, amadamu amaningi njalo kubo masenti khona ngale lamanye amadamu asephelile amanzi. Into esiyibona phambi kwamehlo ethu ngoba unkomo abanye sagcina ukuyibona kudala kakhulu eminyakeni eminingi edlulayo over 20 years ago into esiyibona isenzakala kathesi.
Sesike saxoxa ngamadamu afana labo mabhongane lamanye amaningi khona ngapho ePlumtree Dube lisithi kasabambi amanzi ngoba siyagqibeleka. Lokhe kunjalo yini kumbe siyalungisiswa?
Udaba lokho lusafana leminyakelo edlulileyo ngoba akula tshintsho lukhona. Abantu bayazama abanye kwezinye izigaba ukuthi batshaye izimali ukwenzela ukuthi mhlawumbe bahambe bathole ama-fashionary angahamba ayekwenezi ukuthi ayegubha amadamu abo azama ukuthi akhiphe udaka luluyani kwenzela ukuthi amadamu angaphangisi ukuoma. Kodwa-ke isimo asikakatshintshi ngitshola kancane. Mina bengakutsho ukuthi ngibona ingathi bekufanele ukuthi uhulumende akazame ukuthi ama-parliamentarians ethu abazame ukugqugquzela uhulumende ukuthi afake ama-regions ethu kubhajeti ikakhulukazi indaba zamadamu ukuthi bayenelise ukuthola imachinery ezaqondana namadamu kuphela ezayenelisa ukuthi bayewagebha kakutsha la madamu lawa bakhiphe udaka loluyana olosibiza desalination okuza kwenza ukuthi amadamu nxa engaba namanzi ayenelise ukuthi abambe. Uhlupho olukhona njengasedamu lasemabhongane, uhlupho olukhona ukuthi ngale kuyanda kakhulu inyamazana ezifana lendlovu ngoba iWange National Park amanzi asephelile akusela lutho. Ngokuphela kwamanzi eWange National Park sekusenza ukuthi indlovu zibuye zonke zizongena laphana emabhongane. Nxa kuqeda lapho nxa sekunjalo bese kusithi indlovu nxa zingavele zingene zivoxa udaka zivoxa udaka kakhulu, inkomo nxa ingangena emanzini ingakagcwalisi amanzi esiswini iyabe isaselula umzimba, kodwa-ke ingavele nxa isivele yanatha amanzi khona le phakathi ukuthi iphume idlule udaka lolo soluvoxa zindlovu sokusuka kube nzima kakhulu. So laphana kuyadingakala ukuthi into esake sabaxwayisa ngisho labe-campfire ukuthi ngabe kuyagejwa i-trench njengalokho kwakusenziwa kudala kumakhanezi ukuthi ngesikhathi thize kuyavulelwa amanzi emabhonga laphana amanzi ahambe elandela ikanele esiya khona le kututu ekhangele khona le ngathi akhangele eWange National Park. Kwakusiza kakhulu ukuthi indlovu zingabuyi zizofika edamu ngoba nxa zibuya zivoxwa ngaleyana indlela leyana esingakutsho nje kathesi ukuthi imabhongane is now a death trap. Inkomo zifansi kuzonke noma nje kusaselencosane yamanzi esasekhona, kodwa-ke ubunzima obukhona laphana kunzima kakhulu.
Umnumzana Difa Dube isakhamuzi seJuchume ePlumtree obexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo oStudio 7. UNtungamile uxoxa njalo lesakhamuzi seCholocho umnumzana Believe Gawule laye othi sebephelelwe izifuyo.
Umumo wakhona mubi okungangalisayo. Kunendlala eyabantu yokudla, abantu abanakudla, abantu njalo nkomo ngesikhathi lesi abanamali, imali vele kayikho, lanxa yempumpuni zikhona kodwa abantu abayenelisi ukuthenga nkomo. Umumo lona lapho siphila, abantu abaphila khona eSouth Africa ngale, imali azisabuyi kuhle. Ukuthi ukuthi phakathi kwedumo sile bantu kube sekusiba nendlala futhi ezifuyo, abantu abaphila ngazo izifuyo bato ziqabela zithengiseki, izifuyo zabona ziphila sezithengele ukudla ngabantu abavelela ngalani mali abangenelisi ukuthenga khona kwabo ukudla. Umumo wakhona mubi kakhulu, inkomo ziyacuba and then kuzathiya abantu phakathi komumo omubi nxa izulu lingabe lokhu lidonsa lokuthi lingani. Siphakathi kwenkinga zimile emangalisayo edinga ukuthi aba kuthiwa even nama-NGOs la angalesihawu la angenele ancedise ukuthena abantu batholi ukudla bezifuyo lazo zisinde.
Kwezinye indawo baba Gawule, ikakhulu ePlumtree kubo Gwanda, zibi kwasezinamathela edakeni inkomo zisifa. Lapho zizama ukunatha emadamu ngoba kusela manzi, isimo elisibonayo la nini khona ngapha eCholocho?
Sila-ke nkomo kwangcono abayikhona inkomo kusiba nodaka kathesi, amanzi echitha kathesi. Sila vele kwezinye indawo nkomo amanzi ngazange ebe khona umnyaka lowo, kube sebaqhala ukukotoza khona lemuva kobo-January kobo-February, umnyaka wonke abantu bezikotoza. Kwezinye indawo kwaba lokuyindoswana nje kwamanzi okuphele emuva khona lingabo-April May kade sekuphelile amasila ngasela lutho. Ziselenyaka vele kube umnyaka omubi kakhulu esigabeni seCholocho, ngoba kade kulokhu yisikhathi okuthi abantu vele kube bebhotshoza, nakathesi abantu vele kube bephila ngokungamanzi ezinjini nala okupontshelwa amanzi akhona kwezinye indawo, nakwezinye indawo kuyahlupha, ayahanjelwa futhi amanzi akhona.
Inhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ngesikhathi esifana lalesi ziyabonakala yini, bakhona abathola uncedo?
Okumangalisayo nkomo ukuthi abantu inhlanganiso lezi lonyaka angiziboni zibuya kakhulu ebantwini njengeziyazikwenzi kweminye iminyaka. Angazi imbangela kuyini, kungale kuphuli iyananzela eminyakeni ethile inhlanganiso lezi ziyazibuye zihlola nje ukuthi kusetshenzwe njani, kutholakale njani. Kodwa kwazise ezinye zakhona ekuqaleni ngale bezibona ukuthi isivuno zange sihle sihle, zibe khona ezinye inhlanganiso ezide zakubona khonokho, kodwa kwazi akuzange kube noluthi olwenzakalayo. Lakathesi kunje nje akula lutho olukhona, akula inhlanganiso zenu ezethi zikhangeleleyo ezokuthi ezabo-WST zibuye zincedise abantu bathole ukudla kumbe bakhangele ukuthi umumo wesimo nezifuyweni. Kwazise futhi kwethi isikhathi lale nceda nezifuyweni, izifuyo i-stockseed yakube-stockseed esipansi esishiphile esileda zinhlanganiso lezi, but lonyaka hhayi inkomo asibabona sazi ukuthi kuyimbangela kungabe iyini.
Kuyini ongathanda ukukutsho kunhlanganiso eziphathisa abalambayo okhuluma ngazo kanye lakuhulumende?
Esingakutsho nkomo ukuthi khonoko kukhangelwa kumele kwenziwe amalungiselelo. Inhlanganiso lezi ezibonakalayo zikhangela zingasincedisa futhi ukuthi zikhangele phambili abantu bangancedisa njani ezigabeni. Uhulumende laye ngancedisa njani, ngoba uhulumende laye kumsinda engeke kukwanise ukukuphakamisa. Kuyaye kuthiya ukuthi inhlanganiso zinezo-WFP nezinye zize phambili zizokhangela umumo ukhona njebe zigalise ukulungiselela ukuthi ngalowo mnyaka kusiyakufika kona u-2025 ebekhona indlela zokuthi bazangena njani ezigabeni bancedise bengabuyiswe kuyonakeli, bahle balungiselele. Ukulungiselela nkomo yikokuqakathekisa kakhulu, bahle balungise umumo wakhona ongakaze kufike ebangeni elibi, balwisane nawo umumo nalowo ngesikhathi behamba sihamba siya phambili. Njengoba nje kuyakhanya ukuthi nalo nyaka kunje nje umkhathe nalowo uyathengisa nkomo ukuthi akulanto e-right lapho umnyaka lo, umnyaka lo uzaba yindlala kube yindlala futhi ezifuyo.
Umnumzana Believe Gawule yisakhamuzi saseCholocho. Ikhatha ithi ukukhululwa kwabathunjwayo empini ye-Israel le-Hamas kanye lokumiswa kwempi okwesikhatshana kulakho kwenziwa namuhla kulandela ukulotshwa kwesivumelwano esikhangelelwe ukuphathisa abantu makhaza esihlangeni seGaza. I-Israel yona ithe ukukhulumisana kusaqhubekela phambili, njalo ikhangelelwe ukuthi abathunjiweyo baqale ukukhululwa ngolwesihlanu. Phansi kwesivumelwano lesi, i-Israel izakuma ukuhlasela eGaza okwamalanga amane, iHamas yona ikhangelele ukuthi ikhulule abesifazane labantwana abangamachumi amahlanu. I-Israel yona ikhangelele ukuba izakhulula izibotshwa zePalestina ezilikhulu lamachumi amahlanu, 150. Akukaziwa ukuthi abathunjwa iHamas abazakhululwa yizizalane zawaphi amazwe, kodwa iziphathamandla zeMelika zithi zicabangela ukuthi kuzakhululwa izizalane zalolelizwe eziyisitshiyagalolunye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology.
Udaba lolu lubonisa nje isigaba sokuthi sokungathi kulokuvumelana kubambele imithetho yezimpi elawula umhlaba, i-Geneva Convention, ukuthi kuvamile nje ukuthi ngakuyisikhathi sempi ngake nabanye abathunjwe ngesinye isitha nabanye abesitha abathunjwe ngangapha kube bekuthintana nje ngezibotshwa. Lokho kuyimvama nje ngesikhathi sempi kuvamile ukuthi kube bekuthintana, kodwa esikufisayo ukuthi kube bekuvezwa kokuxoxisana phakathi kwamandla alwisanayo. Ngoba ukuthintana kwezibotshwa akuvamanga ukuveza ukuthi sokusiya ekuxolelaneni phakathi kwamazwe alwisanayo. Kuvame nje ukuthi kubonise ukuthi sinokuvuma ukuthi ye kuyingxenye yokulwa kwakhona ukuthi ziba lethuba lokuthi zithintane izibotshwa zempi, kodwa akwandanga ukuthi kuzame ukubonisa ukuthi sekusika lokuxolelana phakathi kwamazwe alwisanayo.
Ngiyasikubona kusenzakala lapha, singakhangelela ukuthi impi leyi ibisiseduze lokuphela na?
Inhliziyo yobuhlungu kumele siyikhangele iqinisele ukubana impi leyi inezigaba eziningi ezikuyo, ayitshengiseli ukubana ngabe iseduze lokuphela. Ikakhulu sikhangela umumo wempi leyi iHamas ngendlela nayo lokhu ihlasela ngayo icatsha ngaphansi komhlabathi. Izayele izimisele ukubana ivele iqede nohlangothi lweHamas. Ngakho-ke lokhu ukuthintana kwezibotshwa akutshengisi ukubana impi asitho sitshengisele sokubana impi ngabe sisiye emaphethelweni, ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumele kube lokuvumelana phakathi kwamazwe alwisanayo. Kumele kube lokuvumelana kokuxoxisana nokukhulumisana umlotho, kodwa nasikhanye lapho abaxoxisana khona olunye uhlangothi alutshengiseli ukufuna ukwamukela indlela ebisha ngolunye uhlangothi.
Ukuqhubekela phambili kwempi leyi, okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-Afrika, i-South Africa leZimbabwe laphana, impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la?
Kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho imazwe yakithi yakugcine kube kulezinye izintatho ezigcine ezilawule umnotho. Ngikhala ukubana amazwe eSouth Africa leZimbabwe ikakhulu elizweni leSouth Africa belivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho omhlaba jikelele, lapho esingathi besibona ukusiba le-inflation umhlaba wonke jikelele. Pho-ke isizwe leSouth Africa liyadlelana kakhulu nelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-Israel leHamas, okuthi ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta ilizwe leSouth Africa, njalo kungathinta umumo womnotho elizweni
lo. Ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, ekhuluma le-Studio 7 esecingweni koBulawayo. Ikhansili yeHarare isihlela ukuba kusungule uhlelo lokubopha abaphila ngokuthengisa abasebenzela emigwaqweni lendaweni ezingekho emthethweni njengendlela yokumelana lokusabalala kwesihudo sekholera, kodwa abaphila ngokuthengisa bona bathi kaba yindawo ngoba yiyo yodwa indlela abalayo eyokuziphilisa lemuli zabo. Kubika uPraxitis Jeremiah.
Ngolwesibili uhulumende uphe umunisipala weHarare umlayo othi ngemva kweviki eyodwa kumele abe sephume le ndlela yokuthi akhiphe abaphila ngokuthengisela endaweni ezingekho emthethweni kulelo dolobho. Uhulumende uthi nxa umunicipal angehluleka ukuphuma lamacebo lawo okuqhuba lolu hlelo, yena uzangenela aluqhube ngokwakhe. Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono kameya weHarare umnumzana Love George Tengu yehlule njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa umgcinisihlalo wekomiti yekhansili ebona ngezamabhizimusi amancane umnumzana Wombera Ishe Nende utshele i-Studio 7 ukubana ikhansili yakhe ibivele ihlele ukusungula lolu hlelo uhulumende engekethuli umlayo lowo. Kodwa omunye ophila ngokuthengisa emigoqweni yaseHarare umnumzana Thabani Banda uthi ngaphandle kokuba batholiswe imisebenzi abalayo enye indlela yokuziphilisa.
Siyakwazi ukuthi lathi kumele sisebenze sizivikela kukholera, kodwa asilayo enye into esingayenza ngoba ecinini kumele sithole umsebenzi, sithole ukudla, sigcine izimuli zethu. Athina lokho ultimate amasilani lakho esikufunayo yimisebenzi, sifuna besinike imisebenzi sithole ukunakekela imuli zethu kuphela thina.
Esinye isakhamuzi saseHarare laso esiphila ngokuthengisa umnumzana Strike Dube uthi akulula ngesimo somnotho esikhona elizweni ukuthi baziphilise ngaphandle kokuthengisa.
Lokho kuhlupa ngokuthi thina sikwazi umthetho abawusebenzisayo, kumbeni kule statutory instrument, kumbeni kule emergency decision, asikwazi ke khonapho. Kodwa ngamafitshane kunzima ngenxa yokuthi umkhono wethu besiziphilisa ngokuthengisa.
Udubo lekholera soluhluphile hatshi eHarare kuphela kodwa laselizweni lonke jikelele, ngoba sezilishumi lasikhombisa iziqinti ezibekwa zilokusabalala kwekholera. Ngokutshona kosukulwa izolo, abantu abedlula 1,092 bebesebebanjwe bele kholera lokhe yaqhamukayo ekuqaliseni kwalo nyaka yabulala 200.
Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change likhangenane lobunzima bokudonselana ngemva kokuba uzithi usaphethe isikhundla sikanobhala waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu exotshise amalunga alo ePhalamende, eSenate kanye lesemakhansilini. I-TCC ithi indubo zayo zidalwa ibandla leZANU-PF njalo isethesa ibandla leli umlando wokuthumba, ukuhlukuluza lokubulala amalunga alo, okuyinto elandulwa yiZANU-PF. Konke lokhu kwenzakala ngalesi sikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lwama-by-elections. Okuhlaziya lolu daba sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso esekela iZANU-PF Air Forever Associates Zimbabwe FAZ, umnumzana Kudakwashe Munsaka, lo ayengumsekeli kameya wedolobha lakoBulawayo owaxotshiswa umsebenzi ngumnumzana Chabangu, umnumzana Donaldson Mabutho owe-TCC. Umnumzana Mabutho nguye osungula lingxoxo.
Umuntu okhona ngathi seZimbabwe uyadwanisa emfort uzamanzekile ukuthi sibona ama-courts e-abuser isisekelo sombuso esise-constitution sisephula lapha nalapha. Usukeke sisibuze imbuzo ukuthi kathi siyilizwe bano, singabantu bani abangasasihloniphi isisekelo sombuso sabo.
Ye baba Msaka, lingafuna ukuthi lingene lani laphana liphendula amazwi kaMabutho.
Ngiyalibingelela abalaleli, ngithokoza ngisizwa ukujabula ngomumo esubona lapha eZimbabwe sikhangelane lokhetho olubuyayo. Ukhetho olubuya ngemva kokubona amanye amabandla lawo aqalisayo esehluleka ukuthi elandele esithi ngesikhiwa iconstitution, besehluleka ukuqoqeka, besenza ukubana sibe sibuyela emuva sisiya kwenza izinto esasizenzile.
Ye baba Mabutho, uyamuzwa laphana ubaba uMsaka uthi hayi abamabandla amanye lawo angaso leZANU-PF abaqoqekanga, okugoqela ibandla lakho, ukubona njani lokho?
Into ekhona ukuthi kumele ukuthi abantu bakithi sikhulume iqiniso, ngoba abantu esibakhokhelayo bayabona iqiniso, bayabona izinto zonakala siphanjaniswa laphiyana kalaphiyana. And mina ngibona abantu behlonipha inkokheli ezima zisima leqiniso. Njalo lapho ke bekuphambaniseke khona, zibuye futhi ziphinde zinjani zixolise ebantwini. Ngezathi ngikhumbuze ke uLokuzeni ubaba wami okhona phoba umsaka ukuthi thina njengebanja le-TCC sakhuluma kumgceke kodwa hhayi luba butshaba ngulo asimazi umongameli wethu waloba lezi ncwadi ezahamba zisazisa u-Speaker of Parliament, zisazisa u-Minister of Local Government kodwa hhayi bantu bakithi lo muntu lo asimazi njalo kalamandla lawo awayenzayo ehamba ke ekhupha abantu abakhethwe nguZulu. Kodwa ngikhuluma ngesigolo sethu, isigolo sikaMthwakazi. Abantu bakoBulawayo bazonde baganinwako ngento eyenzakalayo nale ukuthi hayi usuke ke ukuthi yena ke isikhulumiso sePhalamende umbe nominista wethu esuke ke engasam elinanzeleli ukuthi hayi bantu bakithi ngile ncwadi leyi laleyi. Anti, why ngikhetha ukuthi ngisebenzise le incwadi le ngikhuphe amalunga aleli bandla umongameli walo ebhale ethi hhayi yimi engilelungele ukuthi ngicommunicate ngilitshele ukuthi ebandleni lami engilikhokhela into zikhanyiswa kanje. Ngiyakwazi ukuthi baba umvoti esilayo khonapho ecingweni engabe jabula ngakho lokho okwenzakalayo because khona ngingathi ke kuchaza bona njalo kubanikeza i-advantage.
Uyamuzwa yini lapho baba Msaka uMabutho, ungafuna ukuthi umphendule la?
Khulume kahle Sibili. Ayitsho ngikhuluma ukubana thina njengebandla singabona indlu kamakhelwane wethu esilwa layo isitsha. Lingakhayeleli ukubana siyafika sithela amanzi. Asitheli manzi nxa indlweni isitsha, sikhona ukuthela ipetro. Most important is kind of ukuthi thina siwine ama election. Ungathiwa i-opposition sifile kathesi siyathaba kakhulu siyajabula kodwa la nxa ikhona hayi kuyajabulisa ngoba sebesikhangela athi ama-check and balance ukwenza ukuthi lokhu esiphambasayo i-opposition la izasinceda.
Bama Babutho, sikhangele ku-by election lapha namalungiselelo enu asemenjani?
Hayi amalungiselelo ethu asitesimelele ukuthi khala impolompolo. Uyakwazi ubhuru wami nje ukuthi hayi abantu bazabaphika mhlaka 9 December.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho oyengumsekeli kameya wedolobha lakoBulawayo waxotshiswa umsebenzi ngumnumzana Chabangu endawonye lo mnumzana kudakwashe Msaka umkhokheli wenhlanganiso esekela iZANU PF Forever Associates Zimbabwe FAZ bexoxa ecingweni le Studio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba labaphila ngokuthengisa eHarare abaxwayise ukuthi baphume baphele ekuthengiseleni emigwaqweni ngumunicipality waleli dolobho emizameni bekumelana lodubo lokusabalala komkhuhlane esihudo secholera. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.